into ethelayo emaphandleni ukuthi abantu bayakwanisa ukuthi beregistre nje ukuthi kakhonqaqhangela into ezinjengabo proof of residence ngoba ama-ZEC officers sebe namandla okuthi bebhalele umuntu wonke munye ngamunye incwadi yokuthi uhlala ngani. Kodwa into esithupha sibona esizenzakala endaweni eziningi yokuthi laba abe sebevotile ama-voter slip awathathwa ngamathemeni ezanu kuwadini ngayinye bebhalwa phansi ukuthi bazavotela polling station. Kusitsho ukuthi lokhu yindlela ekufuna ukwethisela abantu ukuthi bayekwazi ukuthi polling station le izaphuma amavoti amaningi ongakanani. Ngakho bengekela uvoti ubizane kuzakuba lokuzayenzakala. Ibona indlela ekufuna ukwethisela abantu kodwa nje indaweni eziningi abantu bakwanisa beregistre. Bengahlukeleki kakhulu nendaba zama-voters.
Kukhona yini uhulumende kumbe amabandla ezombusazwe akwenzayo ukuthi aqede lokhu ukwethusela?
Engakhuluma ukuthi inhlanganiso ezizimele zodwa amasebenzi ama-civil lama-NGO yize ezizama ukuthi zifundise abantu ukuthi hhatshi akula muntu ongabakwazi ukuthi uvotele ngaphi ngoba ivoti yakho yinhliziyo yakho akula muntu ozakubakwazi lokhu. Kufuna ama-organization ngabo zimrights labo iyaubona kakhulu ephambilini kokulwisana nalokhu okwenzakalayo. Amabandla ezombusazwe hhayi asikazi ukuthiwa behambile bekhuluma ngabantu ikakhula lawa aphilisayo betshela abantu lokhu sawabona nje ekhuluma emaphepheni kodwa emaphandleni asiboni asike zithiwake basiza bekhuthaza abantu njalo bebatshela ukuthi ukuvota khona lokhu hamba njani.
Ababalisikiwe kwezinye izigaba zelizwe ezigoqela iwanje sezwa abazali bekhonona besithi ababalisi sebetshona bebhalisela ukuvota njalo akusekho lokhuyani kokuthi umphathi isikolo labanye besale befundisa abantwana.
Ababalisi abaningi vele abazange bethole ithuba lokuthi behambe bebhalisa abantu ukuthi bevota. Kuzohamba nje abalutshwana bebekhona. Kodwa iningi leli esibona abantu befuna ukuyavotisa kutshengisa ukuthi uhulumende usehlulekile ukubhadala ababalisi imali ezikwanisiwe bephile ngazo.